lapho vele uhlubona ukuthi laba gakusobu police lobo sekuyizigebenga la umpolice sibili ohambe wayenza i-training esipoliseni wabakwazi umsebenzi wesipoliseni angiboni mina ukuthi angayenza into enjalo labo akusasa ibupholisa lobo ibugquluva lobo ngkomo ngabantu nje abayenza i-abuse yama-citizens nxa kuliqiniso indaba ezinjengalezi ziyasibisela emuva zisikhumbuze o-1982-88 sisiya laphana sihlupheka ngendaba ezake zahlupha emathebeleland into ezinjalo azimelanga ziyenzakale nxa amapholisa anjengalawa nxa ukuthi bakwenzile amapholisa uminister of home affairs needs to take very drastic measures against these raw police officers. They are fanning tribal hatred and also trying to divide communities.
Ungathini ngamazwi kaMnangagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lokubandlululana ngemihlobo?
That's the kind of example we want from the top. That's the language we want to hear from the top. Because if the leaders of the country are able to address the issue of tribalism and condemn it from the top, it gives a very clear signal and it also reinforces ukuthi leadership of the country is against tribalism. And konoko kuyanceda even lalaba abaphansi, those law enforcers, amapolisa, all state institutions, ukuthi bebekwazi ukuthi khona from the top, tribalism should be shunned. Tribalism, we should do away with it. Into ezenzakale enkayilezana are completely out of tune with what the head of state or government is saying.